Uchingono usele nyanga eyodwa selokhu wabotshwayo njalo uncitshwe imvumo yokuhlawula ibheyili okwesithathu ngesikhathi uhulumende eqhubeka ebopha lokuhlukumeza bamabandla aphikisayo abalwela ilungelo loluntu lalabo abalembono ephambana leyakhe. UMantshi uNgoni Nduna uthe uChingono kumele aqhubeke evalelwe ngoba kungela nguquko kubufakazi abuletha edale obehlukene lalobo abethule esenza isicelo sakuqala esebheyili. Omele inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights uNkosikazi Roselyn Hanzi uchasise ngokuncitshwa kukaChingono ibheyili. Uqhubeke esithi baza kukusa isicelo edale laphezulu ela High Court ukuba liguqule isinqumo esethulwe nguMantshi. Kodwa elinye igqwetha elisebenza lizimele uMnumzana Tinashe Sayira uthi lokho okwenzakala kuChingono lomunye wakhe abotshwa laye umkhokheli weTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume akukaze kwenzakale esithi kakukho emthethweni.
The continued denial of bail to people, political activists and political leaders and others.
Ukuncitshwa kwebheyili ebantwini abenza ezombusazwe abafana labo Chingono, uNgarivume, Jacob Sikhala loGodfrey Kurawoni kuyadanisa ikakhulu ebantwini abalandela umthetho ngoba umthetho uyacaca ukuba wonke umuntu ulelungelo lokuphiwa ibheyili.
You know, he's got the right to be released pending their trial.
UChingono wethethwa icala linye elithethwa uNgarivume elokufuna ukugenqula uhulumende ngokutshutshuzela abantu ukuba bangene ezitaladeni batshengisele besola inkohlakalo esidale umonakalo omkhulu kusimo somnotho eZimbabwe okwakumele kwenziwe mhlaka 31 wenyanga edluleyo kaNtulikazi. Lokhu evalelwe kusukela ukuboshwa kwakhe mhlaka 20 Ntulikazi. Ilanga lakhe lokuza emthethwandaba kalikaziswa kodwa kumele aphenduke ngompandula. Kolunye udaba, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala namhlanje umise phambi komthethwandaba kaMantshi laye esethiswa icala linye elethethwa uChingono loNgarivume lokufuna ukugenqula uhulumende. Abasekeli be-MDC Alliance abakade beze ukuzolalela ukuthonisiswa kommeli wezengeza West edayele ePhalamende yena obotshwe ngomgqibelo babonakale sebhaxabulwa ngamapholisa phandle kwedale likaMantshi ele-Rotenro eHarare emini udaba lusaqhubeka luthonisiswa phakathi. Abasekeli laba babikwa beqale ukutshaywa ngemva kokubonakala betshengisela behlabela besithi uSikhala akalacala amapholisa esithi babambanisa ukuthula. Imizamo ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi yehlule ngoba ubengasabela ucingo lwakhe. Isimo sokuphathwa kubi kwabalwela amalungelo oluntu elizweni siqhubekela phambili sisiba sibi uhulumende esebenzisa isandla esilochuku kulabo abathi bayephula umthetho ngalesi sikhathi ilizwe lilisana lokuvimba ukumometheka kwe-COVID-19. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.